Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuthengisela kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungani kuhle kwezulu sekubangele ukuba ukutsha kwelala kubadalele inhlupho kubhizimusi labo. Umqondisi weLupane Women Center unkosikazi Hildegard Mufukare uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle lobanje ukuguquka komumo womkhathi okwenze isigaba sabo sangatholi izulu elihle sekuphazamisa isivuno sesilimo selala abalisebenzisayo emsebenzini wabo.
Sikhangela ukuthi nxa sikhangela development eyabe iqhubekela phambili kuza sihlupa ikakhulu ekuthini kube lelala elincane elihlumayo ngoba ilala ukuthi lihlume kuyathatha isikhathi eside iminyaka sivele manje nxa lingasela manzi kutsho ukuthi kuzabe kule minye iminyaka lapho kweqa khona ilala lingamili.
Unkosikazi Tryphene Mlilo osuka ePhupu wathi uthi lelala elincane elikade selihlumile inkomo sezilidlile lelaphela.
Siyabona ukuthi sizathwala nzima ngendlela yokuthi lalila selithile plus lenkomo ziyalidla lapho sezisila khona ngokutshani kabuko.
Unkosikazi Emeli Ncube osuka edaluka wathi kosivalo uthi abasakwazi ukuthi babambephi ngoba emasimini lezifuyo kunzima akukhulumeki.
Hayi izulu njengoba lingani vela sikwazi ukuthi sizakwenza njani. Elaleni yikho lapho desiqine khona ukuthi yileli sisizayo. Besingalahlupho lokuthi singahlupheka ngoba kade sisebenzisa lona ilala.
ELupane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi ukungani kwezulu lonyaka kuzabangela ukuba baphile nzima okwesikhatshana ngoba ilala abakade bephephela kulo alihlumanga ngendlela abakade beyikhanyelele. Abantu abaningi eZimbabwe abanamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa iningi lale imisebenzi igxile kwezokulima langokuthi izulu liyabe linenjani lowo mnyaka ngoba lalapho okuqhutshwa imisebenzi yokulima ngokuthelezela umsebenzi kawuhambi kuhle ngoba amadamu okumele bawasebenzise lawo engelamanzi kumbe egcwele ithebe-thebe ngoba engalondolozwa kuhle. Uhulumende uhlala ekhala ngokuthi ubhekane lenhlupho zokuswela imali yokulondoloza amadamu kanye lenhlelo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikungani kuhle kwezulu ezokuguquka komkhathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu Anastasia Ndlovu.